Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kuNhlangula 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje
sina kobulawa isiqale samiswa sabhekana lamapolisa sahle sathola amapolisa evimbile lapha nje kumele senzele khona then kuthe kusiye emini sezwa sokuthiwa abafowethu sebebotshiwe ARR. So lokhu kukhombisa ukuthi uhulumende uyesaba ngasafuna ukuthi abantu behlangane.
Amalunga e-CCC abotshwe ngempelaviki amiswe emthethwandaba lamhla esetheswa amacala okwenza umhlangano ngokungekho emthethweni lokuzama ukutshotshozela udlakela.
Thina silahlekelwe kakhulu ngoba uLusi besingithithi naye umuntu obeyiphila emolini yethu. Nguye obengani esingathi yiglue njalo bevambe ngapha la ngapha sithi ekhaya sithi emzini wakhe sithi loba ngabangani nje waba around. Konke besiqina around uLusi.
ULusi Yasini obeyintatheli izindaba yeStudio 7 kasekho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change afike phose amachumi ayisifika minwembili 79 amiswe emthethwandaba namhla isetheswa amacala okuqhuba umhlangano ngokungekho emthethweni ukuzama ukutshotshozela udlakela lobudlwangudlwangu elizweni. Amalunga la abotshwe emzini kamnumzana Jameson Timba eHarare ngempela viki ngesikhathi kunanzwa usuku lo International Day of the African Child. Amagqwetha abo athi abanye babo batshaywe kabuhlungu ngamapholisa ngakho ke kumele bayehlolwa ngokutshetsha isibhedlela. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi abantu laba bayazenzisa ngoba bayakwazi ukuba kulungiselelwa umhlangano omkhulu weSADC lapho kuzakhethwa umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba akhokhele inhlanganiso le okwesikhatshana. Abakumabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu bathi asenciphe kakhulu okuba lohulumende okhululekileyo amathuba la elizweni. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 ixoxelo Mnumzana Pasha Sibanda okunhlanganiso yeBlue Movement ethi ezibiza ngokuthi iBlue Movement efisa ukubomba ibandla elizakhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Babotshwa abantu beHarare kuqale wamiswa owethu umbutho kobulawayo. Thina kobulawayo ithi siqale samiswa sabhekana lamapholisa sahle sathola amapholisa evimbile lapha nje kumele senzele khona then kuthe kusiye emini sezwa sokuthiwa abafowethu sebebotshiwe ARR. So lokhu kukhombisa ukuthi uhulumende uyesaba, uhulumende akathembi, uhulumende akasafuni ukuthi abantu behlangane ngoba uzabakwazi ukuthi isisekelo sombuso siyavumela ukuthi abantu behlangane loba bahlangana ngokwebandla ngokwezombusazwe i-freedom of association. And lapho eZimbabwe sesibona ukuthi hayi asosisekelo sombuso esivayolethwayo kodwa sokuhlaselwa wona amalungelo abantu ngokwawo. So indaba ezibuhlungu kakhulu sibi.
Ye kodwa kuthiwe nxa sisikhangela lokho kuthiwa idemokhrasi kwele Zimbabwe kambe kayinciphi yini? Njalo kulabanye abathi ha lokho kwenziwa yi-CCC ngokuyidrama nje ngoba kuzaba leSADC umhlangano omongameli Emmerson Mnangagwa ozakhethwa ukuthi awukhokhele. Kakisiko khonokho Baba Sibanda.
Hayi, idemokhrasi uzibuse usenciphile sibili ngoba kukho konke khonokho. Angithi bavalele thina kobulawayo bakupha abaseHarare izolo besisetshi noyi basivalela futhi sifuna ukuhlangana lama youth. So and kukho konke khona ukulapha abavala khona besiya besile mvumo esithole emapoliseni ukuthi hayi sihlangane and abala sizathu sokuthi bethi basivalele ngoba besenza into engekho emthethweni. So bayesaba bona ngoba bayazi ukuthi umbuso abanawo bawuthatha ngokusekela, umbuso abanawo bawuthathanga kakuhle. Yikho ke nxa kungani sokusondela khonokho kwesadadi benganabathemba, bafuna ukubona abantu behlangana kungakhathalekile ukuthi abantu bahlanganiswa.
Lo mnumzana Raphael Pashos Banda ozithi kunhlanganiso yeBlue Movement obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekwabulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Kodakwashe Musaka oyebandla leZanu PF.
Sigijime ukubana sidiscuss ukuthi bachaywe ngempela ngoba siyakwazi ukuthi laba bantu sonke isikhathi thinxa sokusiba lomhlangano omkhulu okubuthana elizweni balendlela zabo ezokuthi benza ama drama abo beqamba amanga bethi bachayiwe abanye bethi barechiwe. Siyakwazi ngithemba liyakwazi ukuthi zake zaba lamacala amaningi abo beqamba amanga bethi bona bachayiwe bengachaywanga. Njengalokho asikwazi asila bufakazi obokubana laba abantu bachayiwe ngempela. Bakhona ukubana baya actor khonapha bengathintwanga laba bantu, so asikabi labo ubufakazi bokubana bachayiwe.
Kodwa nxa sokungena isadaki vele ingena njani khonapha abantu bechayiwe njalo besemthethwandaba? Ye, nxa sukhangele khonapho anti yabona ukuthi abantu laba bachayiwe sibili, isadiki manje ingena njani khonapho ukuthi bebezama ukuthi benze khonokho ngani idrama? Kambe kungaba idrama khonokho abantu belimele?
Yebo, bayakwazi ukuthi ilizwe elingcweliswa njalo, yikho babeya le slogan yabo yokuthi ukuthela inhlabathi. Isilogan yokuthela inhlabathi ngekuphambanisa yonke into emele yenzwe elizweni, kumbe konke okumele kwenza ukuthi siyakhe ilizwe babefuna ukuthela inhlabathi, besithi sithela ekudleni ukuthi ungadleki. So bayakwazi ukubana bengademonstrator, kuyakwanisa ukuba le report yokuthi hayi i-SADC summit ayime ngoba eZimbabwe akulakuthula, ngoba eZimbabwe abantu bayademonstrator kulokutshayelwa kulempi. So abantu laba abahlakaniphile babe betshelwe ngamazwe anjengabe-America ukubana beyenze lokhu kwenzayo ubana kungcolise ibizwe lelizwe. Kungangcolisa ibizwe lelizwe i-SADC summit ibisikhansilwa.
Kambe kungenzakala khonokho ukuthi ivale i-SADC summit inxa yokuthi kula bantu abatshengiselayo?
Kuyenzakala, yikho kuthiwa ngama-human rights, yikho kuthiwa ngama-human rights kuyenzakala ukubana ivalwe.
Lo mnumzana Kodakwashe Musaka okubandla leZanu PF obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla leZanu PF, umnumzana Mike Chimombe lomnumzana Moses Mpofu bathi abenelisi ukuya emahofisini ohlangothi olulwisana lenkohlakalo olweZimbabwe Anti-Corruption Commission njengoba bengaphandle kwelizwe. Ababili laba bathume emahofisini la amagqwetha abo awe Antonio and Sotero Legal Practitioners besithi bazinikele ukuphathisa iZak ekuchwayisiseni kodaba lwenkohlakalo yamadola emelika izigidi ezingamachumi amane, i-$40 million, okubikwa bayiphiwa yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission nyakenye kulandela ukuvumelana kwabo layo ukuba bethenge okwakusetshenziswa ngesikhathi sokhetho elizweni. Lokhu kuza kulandela imbiko eyakhutshwa isikhulumeli salolu hlangothi uCommissioner Thandiwe Mlobane eyokuthi uhlangothi lolu lumelele ukubuzisisa osomabhizimusi laba kanye lomnumzana Wicknell Chivayo ngodaba lolu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi yezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions umnumzana Rejoice Ngwenya.
Umthetho vele wona uyavumela ngoba nxa kumbe ungumsolwa kumbe uyisase kumbe uyisibotshwa amalungelo akho kathathwa, kathatheki ngamalungelo akho. Kunjalo nje nxa kuthiwa khona uyabizwa iZak, ayisodale, ayisonkantolo i-commission ingazuthi ngokuthi singathi khona banama-arresting powers. Yeah. So kubona ojaha labana ukuthi nxa sebesize sebengenele izimpilo ephenduka bazafanele batshengise iqiniso lokuthi babengekho bazaphrintisa ama-passport abo ilanga lokuphuma elizweni ngelanga lokungena akuhluphi kulilungelo akudingi ukuthi abantu baqale ukuphapha amagesi
kodwa abanye bebekhala-ke lapha ngokuthi kuvele kuyimvama yayo izakhe ukuthi nxa ikhangela kumbe indaba zalabo abalobudlelwano lezanu PF azikhatshana libona sengathi udaba lolu lungahamba njani
siyazibheka inkohlakalo ngalo nxa kuzani bekhuluma ngendaba yenkohlakalo uyafika enkantolo yindaba nje ekhulukhulunayo khathesi awusize kusiabanacala ngoba isivumelwano sibokasikhole ezeke bavumelana lekampani sosobusiness osegoli bazadinga indawo ngoba asiyazisele ukuthi angisho ngesikhiwa bathi captured judiciary akusoze kusethuse ukuthi bengaphuma nje bengenacala ngoba laba ngabantu abantu bezanu ngoba awusozeyizwe independa ungasonto ezanu so kuphelo lapha ekusela uqondane la bona othila igwana labochigumba bona abanika ochivayo labothi mompe ibhizinis lakhona akunesibasoli okwakadeni
lo umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions obexoxa ecingweni loThabo Kancube we-Studio 7.
Langaphezulu kokubandlululwa kwabo kanye lenkinga okungenzeka babhekane lazo empilweni ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingulusi Selemani Yasini
intatheli izindaba yomsakazo weStudio 7 uLusi Yasini kasekho umne wabo uJohn Yasini uthi uLusi ubulawa yisifo semvukuzane uLusi wasebenza emsakazweni kaRadio 4 engakaqhatshwa umsakazo weStudio 7 ubesebenzela eHarare. Ake sizwe umnumzana Yasini ekhuluma ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Hayi, thina silahlekelwe kakhulu ngoba uLusi besengithithi naye ngumuntu obeyiphila emolini yethu. Nguye obengani esingathi yiglue njalo obevambe ngapha langapha sithi ekhaya sithi emzini wakhe sithi loba ngabangani nje waba around konke besiqina around uLusi. Ube ngumuntu sibili othembekileyo of ukuthi vele lawo nxa uphelelwe mayakuye into zakho ziyalunga. Hayi, ngakusho nje amafitshane silahlekelwe kakhulu kakhulu.
Ye, singathi kona manje amalungiselelo ami ngaphi baba Yasini ngokuyambeka
okwakathesi sikabi le plan engako ebambekayo kodwa sesigijimagijimile sathola amaphepha la afunakalayo njengo-burial order lento ezinjalo sesilungisile into esiyisele nje ukuthi sihlale phansi thina njengomdeni bese sidecide ukuthi usisi wethu uzangcwatshwa ngaphi njalo into ezinjengazokuhamba abo-transport abokofini abanjeumhlobo njani into ezinjalo otherwise i-main thing yamaphepha aseright aselungisiwe yiwathi sowalungisile ngalonke namhla
singathi izihlobo lazo zonke sezibuyile yini zokuthiwa kulo gogo kumele abuye vele malako
ugogo ubuyile wafika uLusi engatshoni so babonana and ulokhu ekhona ugogo umuntu esimlindileyo umntana oyintombazana lo bese-UK so sikhangelela ukuthi angafika namhla ntambama kumbe kusase kuseni njengokutsho kwabo singazi kumbe kungaphazamiseka kodwa sikhangelele namhla ntambama lo wakusasa ekuseni
ye uthi abantwana abanganani njalo bangaki
uLusi bela abantwana ababili kuphela umfana ole about 31 lomna wakhe oyinkazana lo se-UK
lo ke ngumnumzana John Yasini umne wabo kaLusi Yasini obesebenze kumsakazo weStudio 7 ongasekho ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. udaba olulandelayo olomkhankaso wokhetho lokudinga umongameli weMelika lilulotshelwe intatheli izindaba yeVoice of America uScott Stearns lalwethulelwa yiStudio 7. Umthethwandaba ophakemeyo eMelika weSupreme Court ngeviki edluleyo ucitshe isinqumo sokuthi kusetshenziswe umtshina ozavumela ukuthi imibhobho eminingi idubule njengemkhulu eyama-machine guns. Inyathelo leli libangela ukuthi udaba lwemibhobho labanini bayo luhlale lusemlonyeni wabaningi. Okwamanje kukhankaselwa ukhetho lokudinga umongameli eMelika. Imitshina yama-bump stock incedisa ukuthi izikhali zidubule amakhulu lamakhulu enhlamvu ngomzuzu owodwa. Yamiswa ukusebenza ngumnumzana Donald Trump engumongameli ngenyanga kaMpalakazi ngomnyaka ka-2018.
This morning we also completed the process to issue a new
regulation. Ngale ekuseni sidube amalungiselelo awokuthi sinikeze imithetho emitsha yokwenqabela imitshina yama-bump stocks.
Lokhu kwalandela isehlakalo edolobheni le-Las Vegas ngomnyaka ka-2017 lapho kwadutshulwa njalo kwabhubha abantu abangamashumi ayisithupha 60 emcimbini womculo owadubulayo ekufasitela lewetela wasebenzisa ama-bump stock lawa ukudubula ama-rounds edlula ayinkulungwane. Kubuyiselwa lesi isinqumo emuva, amalunga omthethwandaba ophakemeyo amaningi athi uhulumende kamnumzana Trump wadlulisa amalawulo ngokumisa ama-bump stocks. Isinqumo lesi sibangela ukuthi udaba lwemibhobho lube yinsika yalomkhankaso okhetho lokudinga umongameli. Umkhankaso kamnumzana Trump uthi abeMelika kufanele behloniphe isinqumo sedale eliphezulu ele-High Court. Ngolwesihlanu, umnumzana Trump utshele umbuthano lapho ebekulomhlangano we-rally eFlorida ukuthi enganqoba kukhetho uzahlonipha amalungelo okusetshenziswa kwemibhobho amunyethwe isisekelo sombuso weMelika.
We got to get people, gun owners, you're not going to have your gun very long if you don't. Because they want to take everything.
Kufanele sithole abantu labaningi bemibhobho ukuthi bevote. Awusoze ube lombhobho wakho okwesikhathi eside ungekela. Ngoba bafuna ukulithathela konke. Bafuna ukuthatha imibhobho yenu. Bafuna ukulithathela inhlamvu. Bafuna ukubhidliza isisekelo sombuso.
Umkhankaso kamongameli Joe Biden uthi kufanele kubuyiselwe ukusetshenziswa kwe-bump stock. Asizweni umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris.
When we think about the decisions others are going to make in November, there's a clear contrast between
singacabanga izinqumo ezizathathwa ngabavotayo ngenyanga kaLwezi. Kuyacaca ukuthi kulomahluko phakathi kwalapha esimi khona lalapho okumi khona owayengumongameli. Singakhohlwa ukuthi wayengumongameli wathi abantu bakhohlwe ngakho esisho udlakela lwezemibhobho eAmerica. Singakweyisi lokho, asizwisiseni ukuthi silekhono lokukhetha okuqakathekileyo. Abasekeli bakamnumzana Donald Trump enkundleni yeCongress bafuna abanini bemibhobho basebenzise ama-bump stock. Asizweni umnumzana Byron Donalds omela iFlorida enkundleni yeCongress.
The bump stocks, if you will, is really just a brace.
I-bump stock uyafana nje lokuphathisa umuntu nxa elimele engalweni, kodwa elokhu ekhona ukudubula. Lokhu akutsho ukuthi bazadubula abantu makhaza. Akukaze kutsho lokho.
Abasekeli bakamongameli Biden eCongress bathi isinqumo somthethwandaba ophakameyo sizabangela ukufa kwabantu. Nanko amazwi kamnumzana Adam Schiff omela iCalifornia eCongress.
Without a doubt, there'll be some future tragedy utilizing these bump stocks.
Angithandabuzi kulobuzima phambili ngokusebenzisa ama-bump stocks la. Sizazibuza, kungani kufanele senze lokhu? Kungani kufanele sihlale lalokhu?
Uphenyo oluqhutshwe yi-Pew Research Center lubonisa ukuthi abantu beMelika abayi 1/3 ngabanini bemibhobho. Kungakafiki inyanga yokuvota ekaLwezi, umthethwandaba ophezulu ukhangelelwe ukwethula isinqumo solunye udaba oluphathelane lemibhobho olokuthi labo ababangela udlakela ezindlini bengayisebenzisi. Lolu daba lilulotshelwe intatheli izindaba yeVoice of America uScott Stearns lalwethulelwa yiStudio 7. Abacha eZimbabwe bathi akula sizathu sokuthakazelela usuku lwe-International Day of the African Child ngoba babhekane lenhlupho ezigoqela ukuswelakala kwemisebenzi lokunye. Kodwa uhulumende uthi uyakulungisa konke lokhu. kubika umlondolozi Ndlovu.
Usuku lolu ngolokunanza imisebenzi yabatsha kulandela okwenzakala kwele South Africa lapho abasakhulayo abavukela khona uhulumende wabamhlophe woncindezelo ngomnyaka ka-1976 besithi kumele kuphele ukukhahlanyezwa kwabansundu. Usuku lolu lunanzwe ngesikhathi abatsha besithi akukho okubambekayo eZimbabwe okwenziwa nguhulumende ukuze behlale kahle elizweni. UMacDonald Dzirudwe, omunye wabatsha ohlala eHarare, uthi ukunzima ukuthakazelela usuku lolu ubona behlupheka.
Ungakhangela kumkhonomi ekuphethe abantu abaphezulu abaphiwa ithuba yokuthi labo bephathe kubone ukuthi kuphuma njani.
Omunye njalo osakhulayo uGracious Nyathi uyakusekela lokhu.
Inkinga isuke ibe sekuthini silezinto eziningi ezisixotshayo emazweni ethu ahlukehlukeneyo lapha e-Africa. Ikakhulu mina into eseduze nenhliziyo yami i-healthcare. Njengomuntu omutsha owesifazane usukunanzelela ukuthi i-healthcare ayikho accessible kuwo wonke umuntu. Akukho lula ukuthi namhla umuntu engazithola emithi uyakwanisa ukuyobona u-gynecologist. Ugcina uthola ukuthi lokhu sokungalabana abathiwa yibo aba-elite, yibo abathola khona lo.
Osaphulayo uNobuhle Sibindi laye ukhala ngokubhekana labatsha eZimbabwe.
Bazibe sincane sihlangana nenhlupheko eziningi ngoba vele okokuqala imisebenzi ayitholakali. I-formal sector abantu vele abatholi imisebenzi. I-informal sector yangkhona ayithengiseki lutho ngoba amapholisa abe ligijimisa all day long, abala ukudla okukwanayo vele.
USharon Manala laye uthi ukuswelakala kwemisebenzi kwenza abanye babo begcine bethatha izidakamizwa.
Akula misebenzi, baningi abantu asebefundile but ukuthi uthole umsebenzi wangkhona kuyahlupha. And then futhi sikhayela futhi kule ndlala, abantu abaningi bayadubeka kakhulu, abakwanisi even uku-accessa ama-basic needs sibele akula.
Osakhulayo uMaxo Dlamini okhokhela inhlanganiso ye-Southern African Youth Solidarity odabuka kweleSwaziland uthi abatsha abaningi kabaphatheki kwezombusazwe, ngakho-ke kwenza ukuthi bengananzi usuku lolu.
Abantu abasha baqhubeke futhi baphume ngey'nkani umakhethwa uhulumeni, ngoba ngilapho sikhona khona ukuqinisa isifunda sethu, ukuqinisa nohulumeni nokushintsha abantu abangayifezi intando zabantu abasha nabantu bonke jikelele.
Kodwa uMnumzana Tybalt Ndlovu oyisiphathamandla sikahulumende kugatsha lwabatsha uthi uhulumende weZimbabwe wenza okuningi ukusekela abasakhulayo.
Uhulumende weZimbabwe uyaqakathekisa kakhulu abantu abatsha lezidingo zabo. Kusukela ngo-1980 uhulumende weZimbabwe usenze i-investment enkulu kakhulu ukuthuthukisa abantu abatsha. Ungakhangela ukwakhiwa kwezikolo, ukhangela ukuyakhiwa kwama-university konke nje. Ngo-1980 bekule university enye kuphela, i-University of Zimbabwe, kodwa ungakhangela namuhla sokulama-university angu-10. Ungakhangela njalo nje sibuye ku-new dispensation, uzabona nje ukuthi izidingo zabantu abatsha ziyaqakathekiswa kakhulu.
U-Elisha Gumbo okubandla le-ZANU-PF laye uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhathalela abatsha.
Kunengi ebesehluleka ukukwenza ngaphambilini njengabantu abansundu esesenelisa ukukwenza lokuba lomhlabathi.
Usuku lwe-Day of the African Child lonyaka luqhutshwe phansi kwesihloko esithi Education for the African Child, Education for All. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kuyaqhubeka ukugugudeka kwezemvelo emhlabeni wonke jikelele kanye la kweZimbabwe okubikwa kudala ukuguquka kwesimo somkhathi okwenza kutshise okumangalisayo kune izulu lesikhukhula njalo kube lesomiso. Kusanda ukunanzwa usuku lokulondoloza ezemvelo olwe-World Environment Day okukhuthazwe ukuba umuntu wonke aphathe kahle ezemvelo. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe kuzwekazi le-Afrika okuthiwa achabalalisa imvelo ngendlela eyisabekayo ikakhulu eminyakeni esanda kwedlula. lokhu kufakazwa inhlanganiso yebona ngokugcinwa kwezemvelo eZimbabwe Environmental Management Agency EMA ethi isilinganiso sokungamachuma amathathu lasithupha ekhulwini 36% semvelo elizweni sesachabalala. Isikhulumeli se-EMA unkosikazi Amukela Sidange uthi uhulumende uzama ngendlela zonke ukulondoloza ezemvelo.
Asikhangeleni ukuhlanyelwa kwezihlahla, izolo lokhu sikhangela eBedbridge esikwazi ukuthi lugwadule kuphela, sibe lezihlahla funa ezidlula inkulungwane eziphiwe izifuno ezithile kulowo mhlubulo ukuthi ziyehlanyela izihlahla.
Umkhokheli wenhlanganiso ebona ngezemvelo eye-Green Heart Trust unkosazana Cinderella Ndlovu uchasisa kabanzi okunye okugugudekisa ezemvelo eZimbabwe.
Ukuganyelwa kwezihlahla, ukutshiswa kwamaganga, ukugeja kwenhlabathi esithi sand poaching, lezinto nje ezitshiyeneyo ezihlukumeza imvelo.
Osakhulayo ohlala eVictoria Falls, uFaith Sibindi, uthi isomiso esiselizweni kukhanya engani sidalwe ukugugudeka kwezemvelo eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Sembi indaba lonyaka bakithi, sazama sibili ukuthi silime kodwa hayi kwehlule. Sesilinda ama-NGO nalutho asiphathise ngokudla ngoba kweminye imizwa odliwa kanye ngelanga. Sesitshonisa abantwa bethu ngendlala, asazi ukuthi siyophephela phi.
Kule mithetho yakuleli ebalisa owe-Environment Management Act leziqondiso sesivumelwano se-Paris Climate Agreement esisekelwa ngeleZimbabwe okumele kuvimbe ukutshabalala kwezemvelo. Kodwa kukhanya lokho akuncedi kangako ngoba imifula lokho igcwala inhlabathi, abantu bagamula izihlahla mahlayana, kuthunqiswa intuthu santando njalo kulahlwa izibi emadolobheni endaweni yonke. Umnumzana Daniel Molokele omele iWange East edalele parliamente usola uhulumende weZimbabwe athi wehluleka ukuvikela ezemvelo.
Umuntu olomlando ukuthi ni ancedise abantu ukuthi bavikele mbe bawondle kuhle imvelo nguhulumende. I-Parliament of Zimbabwe ilakho ukwenza imithetho yokuqinisa khonokho. Kodwa okwamanje kukhanya kuyabe kusonakala ubukhokheli obuvela uhulumende ukuthi izakhamizi namanye ama-stakeholders bahlale ndawonye.
I-Studio 7 izame ukuzwa imibono kahulumende phezu kwalolu daba. Kodwa abaphathi ntambo bohlangothi olubona ngezemvelo ababalisa unkosikazi Sithembiso Nyoni bebengabambeki kobomakhalekhukhwini. Umnumzana Omega Sibanda okubandla leZanu PF uyakulandula ukuthi uhulumende kenze lutho ekuvikeleni ezemvelo.
I-government iyasebenza iyazama ukuthi kube right, but the abantu phansi ngapha ngizaqala ngabo sapho abaphonga unika abantu izitanda yonke indawo abasebegamula izihlahla bayenze yonke into. Ube sukhangela-ke lokhu esikuthi yikugejwa i-mining ezingekho emthethweni kahulumende. Abantu bayagebha bachiye kula magodi yonke indawo. Ngakho-ke i-environment khonapho siyayidistroya, yithi esenza ukuthi sibulale ilizwe lethu.
Okunye njalo okugugudekisa ezemvelo eZimbabwe kugoqela okwenjiwa kwamatshe alegugu okungekho emthethweni, ukulima ngendlela ezingaqondanga, ukutshisa amagusu mahlayana, ukusika utshani endaweni lapho obuvikela khona inhlabathi lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Lingakhohlwa ukuthi luyalandela uhlelo lweStudio 7 lamhla ku-Live Talk lapho kuluhlelo lwabatsha olwe The Connection esiyabe sixoxa ngokubotshwa kwamalunga ebandla le-CCC. Singakehlukani sihlobo, ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwe ngempela viki. Amiswe emthethwandaba namuhla esetheswa amacala okuqhuba umhlangano ongekho emthethweni lokuzama ukutshotshozela udlakela eZimbabwe. ULucy Yasini obeyintatheli izindaba yeStudio 7 kasekho. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje, njalo abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.